umhlangano lo ubaba Gandeza uqakathe okumangalisayo kade kulabantu abachiyeneyo izikhwica labo lokhuzeni lama researchers labo businessmen la bobonke abantu abale mbono lejulileyo bekhangele indlela yokuthi ilizwe singalithuthukisa njani ngenhlelo ezichiyeneyo bakucubungule ngesector lesector abantu badabukene phakathi bekhangela ukuthi ama-academics labanye bakhona bekukhangela ukuthi khona okungathi kuyahlupha ukuthi siphumelele kukho lokho esikujonge ukuthi sikwenze yikuphi kwakhona bakucubungula bakhuluma kwaboniswana baphuma lama-resolutions loko kuthiwa baphumele le mcijo abafuna ukuthi ikhangelwe ukuze izinto lezi zithuthuke kodwa kulandela ukuvakasha kwamazwe amaningi ezimbabwe kusuke ezidluleyo kade sikhanya abantu babhizi abavela kubo-australia kubo-canada kubo-china kuwo wonke nje amazwe angathi azimisele kakhulu ukuthi bahlangane lezimbabwe kathesi loko kuthiwa yi-engagement
sesike sezwa abanye abavela kwamanye amazwe besithi bona bayesaba ukuthi bazosungula amabhizimusi ezimbabwe ngenxa yomthetho wokuletha umnotho kwabensundu we-indigenization udaba lolu luphethwe yini emhlanganweni lowo njalo luvele lona luphathwa njani ukuze lungaphazamisa abantu ukuthi babuye
yikho konke lokho okukhangelelweyo ngezingcitshi lezi kade zikhona kodwa udaba lolu lwe-indigenization abantu bayalwesaba nje kodwa nxa olukhangelisisa kuhle ludaba olungasonto entsha amazwe amaningi alalo udaba umthetho lowo balawo australia balo mthetho njalo lonke ilizwe lilo mthetho njalo kodwa engxenye thina abantu asikabachasiseli ngendlela abayizwisisayo